isebenzise ikhansiki lakathethi lokho esiphila impilo yokuhlupheka. Ungakhanya ukuthi ezindlini abahlala kuzo, abarente kuzo kathesi baxotshiwe bonke, natsho bonke baxotshiwe ngoba bengayanelisi ukubhadala, okutshengisela ukuthi abala mali. Kodwa thina sibe sisithi enaleyi encane, njengoba sisazi ukuthi ikhampani kayila mali, enaleyi encane kasiyiphiwe ngesikhathi esifaneleyo ukuze sikwanise ukuphila. Incane sibili savuma, kodwa nasiyiphiwa ngesikhathi esifaneleyo singayanelisi ukuphila njengomuntu wonke.
Ye, kodwa isebenzi esihola imali ephansi ekhansili sihola malini?
Isebenzi esihola imali ephansi ekhansilini sihola $360 ingakathekswa. Ilesi thekswa-ke.
Ye, ayingcono leyi kulale eholwa izisebenzi zikahulumende?
Izisebenzi zikahulumende zingcono ngoba zile allowance engathekswayo. So thina esikwenzayo ekhansilini sithekswa konke, bangaze bekunike i-housing allowance ye-$10 babuyela futhi beyithekse. So kutho ukuthi abasinika khona baphinda besithathele futhi. Izisebenzi zikahulumende bala ama-allowances a-topper up angathekswayo. Thina akula nto esingayithekswayo ekhansilini. I-pay yethu i-basic iyathekswa, i-allowance yethu iyathekswa, akula nto engathekswayo.